Nomzana Kande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le Qatar France versus Argentina Nomzana Kande ibhola belimnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanqa mina ngabukela iWorld Cup ka 1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy uRoberto Baggio weItaly ezekhuthi penalty kick leyana mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty lalimnandi sibili ibhora lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar Argentina versus France abe kumnandi sibili ibhora lakhona yazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhora leli belimnandi laze lacina liphela kuma-penalty kicks sambona sibili Lionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu Lionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesitsele sinda sibilisi kwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabi layo le inkezo yeWorld Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe leArgentina
ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi leAfrica sizabona lisedlula lokho okwenzwe liqembu leMorocco kumdlalo olandelayo
Mnumzana Kande, ibhola leAfrica lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe leMorocco lijabulisa abaningi kakhulu izizalwane zeAfrica la ama-Arabhu weMiddle East la kweNorthern Africa khonangale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibophela ama-underdogs iMorocco akulalizwe leAfrica esake lafika kuma-semifinals so iMorocco ibingeyokuqala so lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu leAfrica sibili hayi iphakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama African players ethu amaningi wona la yiwe edlala eEurope wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku World Cup so ngabantu abazanayo sivili nje kudlaleni kwakhona ibhola so siyathemba ukuthi kulama World Cup azayo sivili ukuthi hayi ama African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kubo ma semifinal la kuma final azacina inqoba sivili yoni World Cup championship
sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe.
EZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini landelwa njani. Ngoba singakhangela phela eZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emidlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathola iyadlala international ngoba eZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi bhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana izifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho so yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi uyabona ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo so kumele sizame ukuthi silandele imithetho sibili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players ethu athuthuke lawo